sibonge uGibbs Dube ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesiNgisi. Lejona njani mthwakazo omuhle yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngemisebenzi siyaxakeka ngemthetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhathi ikusayidi ka employer
eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga lezisebenzi kusasa izigidi lezigidi zingasebenzi kanti lo hulumende laye ekhanya esephelelwe ngamasu okuvuselela umnotho.
Uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo nesehlakalo leso senzakale e-trade. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo okuqeda ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe. Sizalethulela njalo uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Izisebenzi zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga leWorkers Day kusasa iningi likhala ngokusilela kwemisebenzi elizweni kanye lokonakala komnotho osokubangele ukuthi amankampani amaningi avalwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo uthi bazananza ilanga lele ndaweni ezijeneyo zelizwe kusasa belokudana okukhulu ngobuyanga osobuhlasele uZulu. Usole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu.
Imisebenzi ayitholakali njalo siyalahlekelwa imisebenzi laba abangabe belayo. Imisebenzi iyaphela ngelanga ngelanga. Silalo ke sikubiza sithi job security. Akusela qiniso ukuthi lalo semsebenzini kusasa uzabe lawo yini lowo msebenzi. Ngendlela yokuthi sibona amandla esenikwe ke abaqhathi indlela asebeqhathisa ngaye emakhothi lapho ukuthi umqhathi uselelungelo lokukumisa loba ngasiphi isikhathi ekubhadala nje ukuyimadlanyana ukungatshelutho. Sibona kuyasihlupha. So ngemisebenzi siyaxakeka ngemthetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhathi sibona nje ngani isekela kakhulu kumbe ingani ikusayidi ka employer. Akusti jabulisi sibili lokho. Umnotho ke wona hayi lawo hayi uyehlula imali kayitholakali. Nxa sithe sayithola imali kubaqhathi siyayiswela emabhenki. Kanti uZulu omnengi kwamanje usesebenza ekupheleni kweviki ekupheleni kwenyanga angatholi iholo. Izizinto ezisixakayo okwamanje njengezisebenzi zeZimbabwe.
Kulungisiswe njani konke lokho upho babamoya?
Esikubonayo thina sesikukhulumile ukuthi asiyondaba esingathi ingalungiswa izisebenzi labaqhathi etafulini kumbe singathi ku-collective bargaining ngokukhulumiseni phakathi kwethu labaqhathi. Sibone ngathi khona lokhu kubamba kakhulu ezombangazwe. Ngokubona kwethu indaba yombangazwe esokufanele ilungiswe ukuze labo abanemali bebone ukuthi imali yabo ile security izaba iyimali yabo elakusasa.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu lambili abahlengwe ebuqilini kwele Kuwait bakhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla. Abesifazana laba bahugwe yizigilamkhuba ezabathembisa imisebenzi eholisa imali ephezulu. Kodwa bathe befika kulelo lizwe bathola lingekho izulu lomhlaba ababelithenjisiwe. Abanye babo basebebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba. Lanxa uhulumende ebelesandla ekuhlengeni abantu laba, wehlulekile ukubathengela amatikiti okuphenduka ekhaya, bagcina bencedwa ngomunye usomabhizimusi. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana uNkosazana Linda Mpofu.
Isizwe seZimbabwe kumele siyangeke ngalokho okwenzakalayo. Ikakhulu uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo ngesehlakalo leso senzakale eTuaid. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe. Abantu bayafunda, bafundile balamadegree kodwa imisebenzi ayitholakali. Nxa sokuthe kwathutsha ithuba umuntu wakupromisa amadlelo aluhlaza kwelinye ilizwe, awucabangi ngolunye ulutho. Wena uhle ucabange ngokuthi njengoba sengivele sengifundile sokumele ngisebenze ngenze imali. Uthi uthathe imithaqana yakho uhambe eQuwait kumbe uye ngaphi ubusuhlangana lakho lokho kubi. I-desperation, udubo, indlala yiyo eyenze osisi labo baphuma bayagcilazwa khona le kweleQuwait.
Kuyini okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe?
Mina engingakutsho ukuthi uhulumende kalethe amathuba emisebenzi kweZimbabwe. Ama-industries awavulwe. UBulawayo useyilokho kusithi yispoko town, i-ghost town. Kudala yikho kwakusiba lentuthu ezithunqayo ngenxa yama-industry. Kodwa kwavalwa konke. Angiboni ukuthi kumbe ukuvalwa kwakhona yinto edimakaka kakhulu. Uhulumende kananzelele ukubana uhlukumeza omama ngokubancitha ngokuthi kungabi namathuba emisebenzi. Kungavuleka imisebenzi kwele Zimbabwe. Angiboni ukuthi kunomuntu ongatshone ekuthiya imuli zakhe, thiya izihlobo zakhe siyasebenza khatshana ngoba idinga imali. Imisebenzi siyayifuna kayibe khona khonapha kwele Zimbabwe.
Yena uhulumende wehlulekile ukuthengela omama laba ababuyayo amatikiti okuphenduka bagcina bethengelwa ngosomabhizimusi lo abathi nguWicknell. Uthini ngalokho?
Uhulumende wethu uyayangisa. Uyayangisa sibili okunye okumangalisayo. Thina siyasibone kuthiwa umongameli uhambile waye emazweni uhambe labantu kumbe bayabe ngu-20 kumbe bayabe bangaki bedlalisa imali beyichithichithisa. Siyasizwe futhi kuthiwa abanye amapolitician ahlala emahoteleni. Sokuze kungumnyaka omunye ehlala ehoteleni kubhadala. Ayangise uhulumende ehleke ngithi ukukhipha i-50 cents i-bond coin ukuthi izihlobo zethu ekade sigcinaza eQuwait zibuye kwele Zimbabwe. Lokhu kuyayangisa.
UNkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela eseGwanda. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili elizweni njalo abazali abanengi balakho ukwehluleka ukuthatha imali yokubhadalela abantwababo esikolo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Kwamanye amabhanga abantu bavunyelwa ukuthatha amadola alikhulu kuphela ngelanga. Sixoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Uma sesantu bese emabhanga bafika baphiwa $100. Ungaphiwa leyo $100 sonke siyazi ukuthi inyanga isiphelile. Umuntu ubhadala amarenti, amanzi, amagetsi ukudla. Nge-$100 uzabhadala kuphi, uchiye kuphi. Isikolo sivaliwe, abantwana bayavula khathesi ufuneka imali zama-school fees. Ulungiselile nini umntwana lo ukuthi ubhadale? Njalo futhi ingcwesi yakwadiningi labo abazali abasaneliswa ukuhambisa umntwana esikolo ngokuthi kabala mali.
kumalanga edluleyo usibalukhulu webhanga elikhulu uveze ukuthi beode imali kwamanye amazwe ayikafikini elizweni kalikawubona umahluko.
Athi nazelilizwe bani elingalungiseleleki kulungiselela ikusasa. Sihlala singabacahlala bechitha umlilo. Kambe usibalukhulu webhanga uyumsebenzi wakhe ngoba kwazi ukuthi imali esilayo kwakhathesi isusa laphi sisengaphi. Nxa ekwazi ukuthi laphi siyakhona siyifika layo, kumele afake amalungiselelo ukuthi mhlana sifika lelo langa ukulapha azacupha khona ayevala isikhala sakhona. Kanti okubehlulayo kuyini? Akula muntu ohlala endlini ongathenga impuphu ekwani umgani ukudla namuhla, thina sikwazi sasa sizakudla inyanga eziziyephela.
Lona udubo kanti lungaphi, inyama lale yaya ngaphi limali?
Okukhona lapha yokuthi kutsho ukuthi iphumile, behluleka ukuthi bayiphendukise leyo mali. Kanti sithengani eZimbabwe okungahuquluza imali yonke esilayo, imisebenzi kasilayo, amankampani avalile, abantwana baphuma ezikolo begraduate ema-university bayehlala ngkhaya, izibhedlela ziyasibulala. Kanti manje sokuthengileyo okudla imali yethu yelizwe yikuyini ngaphandle kokuthi bayintshontshile bayikhipha?
Unkosazana Tabita Khumalo, lilunga ledale lephalamende. Kengilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Sicubungula esiphathelane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenze ele-Labor Day. Siyakwamukela uhlelo.
Okay, ngiyabonga.
Ugatsha lwenu olubona ngamalungelo abesifazana lona luthakazelela njani leli la?
Sikhangelele ukuthi nathi singene siparticipate njengabomama. Sijayele ukubona obaba abaningi beyibo abaphumayo ngelanga leli, bathi thina sikhankasele omama ukuthi baphume labo babonakale njengabomama izisebenzi sisiyathakazelela leli langa. Lamanje kungekho okuningi esingakuthakazelela thina njengabomama, singakhangela ukuthi umkhonomi welizwe lo ukuthi umi kanjani. Omama yibo abasafayo kakhulu lezizini, i-poverty le ekhona, omama yibo aba-affected, ama-school fees, find ukuthi omama yibo aba-affected mostly, yibo abahlala isikhathi eside nabantwana. So sithi kubomama sihambenini siyewuzwa ukuthi upresident we-ZCTU uJoji Njiwali yena usiphatheleni kusitiki sakhe ukuthi kuyini akubekileyo. Kungabe kulama-issues ethu yini abomama, ngoba sikhangelele ukuthi umnyaka lo sizane sibe-congress yabomama, sibe ne-congress, i-main congress, where we are saying ukuthi thina njengabomama nathi sesifuna ukuthatha ama-leadership positions, ama-decision-making positions. So we are saying ukuthi umama njengesisebenzi kaphume endlini ahambe ayithakazelela leli langa. Asingeke sikhulume nge-gender equality kungena equal participation.
Kodwa emkhosini edlulileyo bebebuya yini omama ngobuningi babo?
Bebebuya kodwa bebesika kalutshwane kunabo baba. Obaba yibo ababa baningi. Ngingazi ukuthi iproblemu yona leyo ukuthi khona ubaba ebesisale endlini umama osebenza kumbe njenge-holiday. Sibona ukuthi omama abaningi bathi bathathele lithuba ukuthi bayenze imisebenzi ezinzima akade bengenisa ukuthi bayenze ngenxa yemisebenzi etshiyetshiyeneyo.
Umnotho welizwe lo sibona ukuthi kawumanga kuhle, kubakhathaza njani omama kulezi nsuku?
Singakhangela ngokuthi ama-companies amaningi asethatha ama-contract workers of which abaningi bangikhona abaye bengabomama. Nxa ngisithi ama-contract workers, ngama-workers lana angela security eyenileyo. Nxa ngisithi security ngisho ama-issues awe-NASA, awe-pension, yikuphongukuya nje emsebenzini okuhola emantenzi, namuntu u-employer ngathi umsebenzi usuphelile uyaphuma ungela izivinseni. and sithola ukuthi ngomama abaningi abaconstitute ama contract workers. Singakhangela ama companies amaningi ayari ayamisa abantu esithi retrenchment. Abantu abaningi ababa affected ngomama ngenxa yani amaqathi bayesaba ukuthi obama babe ngama-permanent workers ngenxa yema-maternity leave ngoba bengafuni ukubhadala indleko zama-maternity.
Njengogatsha lolo lulwela amalungelo abesifazana lokho libaphathisa yini omama lapha emsebenzini?
Yes, siyabaphathisa kakhulu okuzwayo. Njalo okunye okusithuphayo ukuthi abaningi kabasomalunga e-trade union. Abaningi bayesaba ukujoyina i-trade union ngoba besithi umkati kafuni ukuthi ajoyine i-trade union. Abaningi bayesaba khona ukuthi babone izini thina nxa sesiyafika babengakhona ukuthi sizi-identifye. Nxa kule problem bayethi khulumani kuphela kodwa lingakhuluma ukuthi litshele ngani. Okuqina kusiba li-problem lithi ukuthi sifeze umsebenzi wethu okubanela omama laba abayabe nama-problem. Siyabamela sibile okuzwayo, especially laba abangamalunga ama-tedilini abangasayesabile. Ama-issues esihlangana layo, sihlangana nama-issues e-sexual harassment, sihlangana nama-issues awe-non-paid, i-maternity leave. Siyazama sibili ukuthi sibancedise obama.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa. Isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kumhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongeke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili.
Bahlabela ke kamnandi abafana veqembu le Tangapazi abafana bakithi kumapanyana kotichicha gechenge ukuzigqiba ezosuku zikhangele ebezihamba phambili eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kusasa ekunanzeni iWorkers Day. Kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo muntu ngamili Nkomo lila.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.